Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 26 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Igqwetha umnumzana Musa Kika usemangalele umnumzana Luke Malaba edale le High Court esithi kumele abotshelwe icala lokweyisa linkantolo njalo aphike okwenyanga eziyisithupha. Umanyana wePoland ufikise incwadi kuPhalamende yeMelika iCongress izolo ukhuthaza leli lizwe ukuthi lesule izijeziso elazedisa amalunga ezanu-PF ngoba ziphazamisa uZulu Makhaza. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalitshumi belomkhuhlane lo. Asebefunyenwe belomkhuhlane we-coronavirus kusukela nyakenye sebefike kunkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,706. Asebefile sebeyinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1,587. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisithupha 5,918, kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,151. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 639,553, kuthi asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 288,437. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum umnumzana Musa Kika umangalele umnumzana Luke Malaba edalele High Court kudaba afuna luthethwe ngesiphangiphangi izolo esithi uMalaba uqhubeka esiya emsebenzini lanxanje linkundla yanquma ukuthi isikhathi sakhe sokuba ngumahloli omkhulu welizwe sesedlula njalo sowaya kumpentsheni. Ukika uthi uMalaba kumele abotshelwe ukweyisa umthethwandaba njalo etheswe isigwebo sokupika okwenyanga eziyisithupha. Kodwa uthi leso sigwebo singabekwa eceleni nxa uMalaba engahle atshiye umsebenzi njengokutsho kwe-High Court. Idale leli lanquma ukuthi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukaMalaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwakungekho emthethweni. I-Judicial Service Commission yalandela ngokukhetha uJustice Elizabeth Kwawunza ukuthi aphathe isikhundla sikamahluli omkhulu. Kodwa kuvele izolo ukuthi uMalaba ulokhe esiya emsebenzini ngoba uhulumende esithi waphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni. Akukacaci ukuthi isicelo sikaKika esokuthi uMalaba abotshwe sizahluzwa nini. UKika ungomunye wabomamangala ababangela ukuthi uMalaba asuswe esihlalweni. Thank you. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo unikeze izinduna izimota ezilithumi lasishiyangalombili ezohlobo lwe-Isuzu ama-Twin Cape emkhosini oqutshelwe eHarare. Umnangagwa uthe izimota lezi ngezokuncedisa izinduna emsebenzini yaso kanye lokuzibuyisela isithunzi emphakathini. Uhlelo lolu lubikwa luqhubeka njalo izolo bekulihlandla lesine lenduna esezamukele lezi zimota. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Decent Bajila olwela amalungelo njalo elilunga le-MDC Alliance.
Kuyinto enhle ukuthi izinduna zibe lezimota ukuthi zenelise ukukhangela umhlaba eziwelusayo zezifika ikhona ngekhona le ndawo lapho ezingabe zikhona. Kodwa kusuke kungani kuba nganeno nxa sokuyinto eyenzakala ukuthi izinduna kuba le mota entsha every 2 years. Sikhangela abantu abanjengamamemba of parliament okufuze bahambe mhlawumbe ilizwe lonke, member of parliament oyedwa uyahamba mhlawumbe imango engakwana izinduna mhlawumbe zifika 5 kwezinye izindawo engumember of parliament oyedwa. Kodwa uthola imota kanye every 5 years. Izinduna kadezi sezikhiwa imota almost iminyaka emibili ilandelana ngazo zonke izikhathi. Lokhu kwande ukwenzakala nxa oyabe ekhona engumongameli esefuna ukuganga ukuthi afake izinduna zibe yizigijini zakhe ukuthi ziye kubika lokhu kuganga afuna ukukwenza ebantwini kube sengathi yinto enhle.
Kulomkhosi bekuleziphathamandla ezithile ezigoqela lo msekeli wesiphathamandla sezinduna umnumzana Mtshane Khumalo. Njengomuntu lawe sikubone usebhalakwe lapho bekulomcimbi khona, ikupho bekuqakathekile yini?
Ubaba uMtshana uKhumalo ngomunye wezinduna ezazikhona emhlanganweni lo mongameli uMnangagwa wawusosiqeda ukuthi lapha oBulawayo. Lapho umongameli lezinduna abavumelana khona ukuthi uhlelo lokwelapha amanxeba ngaphansi kombhuqazi wegugrawundi kumele ukuthi luphathwe zinduna. Yikho bekuqakathekile ukuthi mhlawumbe yena ubaba uKhumalo abe ngomunye njengenduna ezindala ezikhona uhamba phambili ngale iprogram. Kodwa asimboni esuka khona emkhosini enjalo ngoba imota vele usala eyithola. Imota izabuya kuye kungenani ukuthi uhambile phakaya.
Bekulomkhosi njalo omkhulu obekusethulwa isithombe sikambuyane handa eHarare ngapho abanye beqhubo kwabo eBhalakwe. Singathi ilizwe lidabukene phakathi yini ukuthi abantu bakhangelele inhlelo ezijiyeneyo kwehlukile kakhulu kubahluphayo?
Ye, khona kuyikuswela esingathi yi-coordination sithi mhlawumbe ukuba lenhlelo ezikhona ezikahulumende ezigoqela abantu bonke ukuthi abantu baziswe belilizwe linye bephila ndawonye. Okuhlupha umakhelwane wami lami kumhlupha.
Umnumzana Decent Bajila ulwela amalungelo oluntu njalo ngowebandla le-MDC Alliance. Umanyano wezano PF lamabandla aphikisayo amancane owePoland ufikise incwadi kudale lePhalamende eMelika eleCongress izolo usithi uhulumende walelo lizwe kumele esule isijeziso owazethesa amalunga ezano PF ngoba ziphazamisa uZulu Makhaza. Incwadi le ibiqondiswe kukomiti ebona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika, i-US House of Representatives Foreign Committee, iyona eqhube umhlangano wokuhlaziya izijeziso iMelika eyazethesa amazwe eAfrika kanye leziphathamandla zabohulumente abetheswa umlando wokwephula amalungelo kaZulu. Umgcini sihlalo walikomiti unkosikazi Karen Bass uthe laye uhlezi esizwa izizalwane zeZimbabwe zikhala ngokuthi izijeziso lezi zilimaza umphakathi. Siqoxe lo munye okupholadi umnumzana Kwanele Hlabangana ongumkhokheli webandla le Republican Party of Zimbabwe.
Siyipholadi thina ayisikho ku government thina kodwa sisebenzisana lo government ekutheni sibakhuthaze ukuthi zona lezi zinto ezikhulunywa ngamazwe lawo ukuthi bazenze zenziwe. Kodwa singamikhona apho bese sikhangela ukuthi nxa sikhuluma lalawo mazwe siwatshele njalo ukuthi izinto zisebenzisayo akazisa engathi mina azi affect labo bantu ababe bajezi affect umuntu ongelacala engathi mina abantu the general public yiba abantu asebesiza ubuhlungu siyakhangela kanti sakula msebenzi ekhaya abantu bayahlupheka elizwe lethu alilamali abantu abantwana bethu bayangena ezikolo bapase kodwa kula msebenzi kungenxa yama-sanctions layo esikhuluma ngawo yiko kuthiwa zonelwa imvuyinye thina singabantu and ngikhuluma lapha ngikhuluma njengomuntu nje ongekho uhulumende ukuthi ayamafektha lawo ma-sanctions kodwa ziningi izinto ke uhulumende asezenzile ikakhulu sigoqela sikhangela i-constitution yethu eZimbabwe ukuthi njengoba sikhuluma kunje kule mthetho eminingi esilungisiwe in line with i-constitution yethu okuyikho kwakucelwe ngalawo mazwe kodwa thina sithe sicelwa yi-committee le e-United States i-US Committee on Foreign Affairs Committee ele subcommittee on Africa global health and global human rights ekokelelwa ngu senator kumbe u representative I think ngwe California u Karen Bass sicelwe ukuthi si-submit kumbe sibhale i-position yethu as Pollard ukuthi yiziphi izinto esifisa ukuthi njengoba kulibe belomhlangano namuhla bekule hearing on the continent of Africa ngokuthi ama-sanctions a-affecta kanjani abantu bezwekazi le-Africa kugoqela iZimbabwe. Sasesikhetha-ke thina siyi-Pollard ukuthi sibabhalele sitsho izinto ukuhlupheka esikubona phansi lapha ebantwini ukuthi ama-sanctions lawa awa-affecti lawa abantu elalisifuna ukubajezisa. Kodwa ase-affecta umuntu kazana nje ongelacala.
Umnumzana Kwanele Hlabangana ngowebandla le-Republican Party of Zimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Ipholadi ayitshiyane le nto engaqondananga layo lokho kuqondene leZANU PF engahlonipha amalungelo abantu engahlonipha umthetho kayenze lokho okufaneleyo ihlonipha amalungelo abantu beZimbabwe ihlonipha umthetho weZimbabwe ihlonipha iconstitution yeZimbabwe iphathe kahle imali inotho yeZimbabwe ilwele corruption egcwele indawana yonke kuza balula ukuthi ama-sanctions asuswe ngaleyo ndlela kodwa kwakhathesi ukuxoxisana nje ukuchitha isikhathi akwenziwe lokho abakhala ngakho labo abavikela amalungelo abantu ngokuba abemelika kabayizondi iZimbabwe bazonda izenzo ezimbi zeZANU PF kabazondi maZimbabweans bazonda izenzo ezimbi zeZANU PF ezona ilizwe leZimbabwe ezonela abantu beZimbabwe ngakho ke iPollard iyenza into engelangisebenzi nje kuchitha isikhathi ngalokho ekwenzayo kumele yenze okunye kwenza kulokuthi ilwisa ama-sanctions alaqondene leZANU PF futhi kulokuthi iZANU PF izenzele
kukhona yini phakathi kwalokho okwabekwa yimelika okwenziwa nguhulumende weZimbabwe okungenza izijeziso lezi zesulwe.
Akukho lokukodwa uhulumende akwenzayo okungenza ukuthi izijeziso zenotho zisuswe. Kulalokho esikubonayo izinto ziyonakala kakhulu, ubugebengu buyanda obokutshontshela abantu beZimbabwe igolide, akuhlonitshwa amalungelo abantu, akuhlonitshwa isisekelo sombuso, akuhlonitshwa nje yonke into okukhangelela ukuthi ihlonitshwe. Ngihlala ngisho njalo ngithi iMelika kayisho ukuthi ilizwe leZimbabwe uhulumende weZimbabwe ahloniphe amalungelo abantu beMelika, ahloniphe umthetho weMelika, ahloniphe iconstitution yeMelika. Uthi kakuhlonitshwa iconstitution yeZimbabwe, kuhlonitshwa abantu beZimbabwe, kuhlonitshwa amalungelo abantu beZimbabwe, kungatshontshwa imali yeZimbabwe. Kanti inkinga ingaphi? Ngokuba kufanele ukuthi kube nguhulumende weZimbabwe ohamba phambili ngakhona lokho esithi yikho kumele kwenziwe, angazafuqwa nguhulumende weMelika kuyenze lokho okufaneleyo ama-sanctions azasuswa.
Umnumzana Efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. I Ibandla leMDC Alliance lithi ilanga leAfrica Day elinanzwe izolo kumele kube lilanga lokukhumbula ababusi bezwekazi leAfrica ababi emizameni yokukhuthaza umbuso omuhle. Umongameli Emmerson Mnangagwa unanze lolu suku ngokuphawula isithombe sikambuyane Handa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Amhlophe Ntongo Msundu, amhlophe Tanenhlabathi, ngokuba leminyaka eminingi kangaka sisithi Afrika ayikhule. Kodwa ke mahlaba ezulu sibona ngani iAfrika ilomnyama omkhulu, umnyama ongawubamba ngezandla, angazi bekwagezela impisi na. Ngenxa yokuthi iningi yabathungameli ngontando kayiphikiswa. Singaya eUganda sizabona uIdi Amin, siye eCongo siyebona uMabutho, siye eMalawi siyobobhanda, siye eZimbabwe siyebona uRobert Mugabe labo Mnangagwa. Sibuhlungu njalo siyakhathazeka ukuthi kanti iAfrika yangenwa yini yona injongo yeAfrica Day lapho abasungula khona oKwame Nkrumah, oJomo Kenyatta, oHelsa Lase, oJoshua Nkomo labo bengama observers. Injongo yayimthonti yayinhle kakhulu. Kodwa kuthe sekungeleke eqelezi ezinye ezingazaziyo ezibusa ngenduku, ezibusa ngomkhonto, sibona ngani iAfrika siseyililisayo. Singabuye ngenotho siphila ngokukweleda lokuphiwa ama-donations. Le mali leyo singayisebenzisi ku-capital development esingathi ukwakha amadamu, lokwakha izikolo, lokwakha izinto, yimali yokudla nje yokuzikholisisa.
Manje mnumzana Mafali na njengebandla lithi kwenziweni?
Sithi thina ingqobe isebantwini beAfrika ulutsha kakhulu iyouth ukuthi abavuke from Cape Town to Egypt, from East to West Africa, from North to South, as long as sibuswa ngabantu abangamadictator, iAfrika izabe lokhu itshoni galula ebuyangeni.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi ziyeza izithombe eziningi kulandela ukusungulwa kwesikambuyane Handa izolo. Iphephandaba leHerald lona lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukuqinisa ubudlelwano beZimbabwe leSouth Africa. Soku isikhathi sembiko yenu.
Alibonani basakazi beStudio 7 nalizisakaza njengoba zinjalo. Abasakazi abathembekayo mina uBanda Moyo, komnyama esigabeni eBulilima West, Kondolwane. Mina ngizakhuluma ngento ezimbili, ubusela bukhozwa ukuthi inkonomiti iphansi, maybe lebandla elibusayo lengaba lobudedengu ukuthi luye ngakwazi ukubamba ubusela lobu. Okwesibili, amadoda la angena kule iphathi ephuma engena kule iphathi labo babulala ilizwe ngoba kugcina abantu beZimbabwe ipolitiki yethu ingathembeki ngoba isilike uma usiya kwenye iphathi usiya kuzwa information ukuthi basebenza njani, ususiya kuleyana iphathi wekuzwe khonoko kubonisa ukungathembeki. Mina nguBanda Moyo komnyama esigabeni Gomagoma Village, Bulilima West, Ward 9.
Angibingelele kuyo yonke imuli lobuholi bonke beStudio 7 nabalaleli bonke ngithi philani nami ngiphile ngibe ngithi mina ngingumathiya ovundla emachinge eplumtree ngaphansi kobuholi besandla sikaphahlana kumgqotsho ngithi ngibeke kancane isizathu esithile ihulumeni yangakithi lapha eZimbabwe angazi kumbe isisilwa lomphakathi ikakhulu uma ngihamba nginanzelela ngendlela ehlela ngayo izinto ikakhulu ngibuye kuma-passport ama-passport lapha ngigcine kungo-December 2020 elapha kubo 200 rand around there dukuduku uma sesifika lapha kubo April nanso isifuna 4000 something it means $318 ukuthi kambe yikudla okungakanani emulini yakho wena ufanele ukuthi ngabe ufida yona imuli yakho ngoba ikakhulu ibiphuma ngaphansi kweproblem ye-COVID-19 wonke umuntu ephelwe umsebenzi wonke umuntu engasebenzi ekhangele nakhona futhi uhulumeni wakhona ukuthi imuli yakhe ithwele kanzima kangakanani langomnotho nje ogugudekayo ongekho elizweni kodwa kethwa ipassport $318 imali engekho engeke yaze yaholwa noma ngutitsha noma ngubani osebenza kwelaseZimbabwe liyani into ibuye yaba buhlungu kakhulu emulini yaseZimbabwe kuwo wonke umhlali umuntu ozalwa lapha eZimbabwe ngithi ngabe igovernment iyakuzwa isikhalo sabantwana bayo and then ikhangele njalo lokuthi abantwana bayo ilizwe layo linjani iyehlise zonke izindleko ezikhona zibuyele esimeni ukuze ngoba iyabe ikhangele ukuthi imisebenzi njalo ayikho
sanibonani kwantu bakithi njani ngezindawo
ya i-corona yisivala umalayitsha hayi kodwa la abantu bezana uphifu lapo sekuvala ilizwe kuvala umalayitsha kupasisa imithetho engakhanyiyo ngale corona le kodwa liyayibona-ke i-coronki isiphendukeni eZimbabwe vele akuseyi-corona leya and ngatsho ngathi elizwe lakithi vele akumelanga kuhlala ukufika into into ezivala ilizwe lonke nanto-ke ilizwe kalisavulwa izinto sezivaliwe ngale corona le kodwa uvele usol ukuthi kanti abantu bakhe bakhetha ukusabani izanu phefu le-corona ngoba into ehlukumeza imiphefumulo yabantu kakhulu izanu phefu kanye i-corona le kambe kona yikuphi vele okuyingozi between i-corona le izanu phefu i-corona ingcono abantu kabayazi ngamehlo bazwa kuthiwa kwathi uma izanu phefu ebulala abantu ethumba abantu etshontsha izimali ilizwe liphelileli liyaguqa ngamadolo naliya balikuthi igolide suku zonke bahlezi bebanjwa sikhathi sizwa ukuthi ababotshiwe kodwa sizwa ukuthi kubotshwe abantu abaphula iziqondiso ze-lockdown ngoba into yonke vele sekuyiphula iziqondiso ze-lockdown noba yini kodwa bona nxa betshontsha nxa bebulala abantu asikhathi sizwa ukuthiwa kulomuntu wezanu PF ephula iziqondiso ze-lockdown sizwa kubotshwa amaphathi laphikisayo umbuso omubi lokhu amnangagwalou yibo abantu ababotshwa yibo abantu abagcwele jeni abezanu PF bona kanti bahamba kuphi umhlaba bona abangayiphuli iziqondiso ze-lockdown ezimbabwe akuseyi-corona velele kanti bona basabani abantu i-corona layo ukuze nilangako into abayisaba kakhulu ngoba izanu PF bayazi into abayazi ngamehlo into ingozi yabulala isiqeda abantu elizweni sikhuluma kanje kulezi dube ezingaki phasi
sanibonani basakazi we-studio 7 bongamsebenzela isenzela wona kakhulu siyalibonga kakhulu mina ngumama ohlala ubulawayo elokishini lase-Country Park sile sicelo bakithi ngapha eklinika yethu kanti ukuceleka ukubuza kancane ukuthi kanti kulabantu abanatha amaphilisi abantu laba umuntu lo muntu uyabe kwazi ukuthi i-status sakhe ngesakhe yethu kodwa kulezi nsuku phandle kweklinika e-Country Park bayalayiniswa uzokuthi abanatha amaphilisi ngapha uzothatha i-CD4 account ngapha i-viral load ngapha kambe sokumgceka ukuthi wonke umuntu lo sokumele sibe bazi ukuthi omnye lowo gulani cale sisize bakithi ukugula asontando yomuntu kodwa umuntu kumele abe aziyedwa i-status sakhe akhona umhlaba wokube kwazi i-status sakho yisiphi njalo isiphatho sale klinika sinzima kakhulu kulokuhlukunyezwa abantu bayathethiswa abantu kulo mama lo ugqokeze igreen umude lo shuwa angazi ukuthi uphila njani nabantu esigabeni akwazi ukuphatha abantu eclinic cela bakithi sisize iminis of health bekwazi ilizokhangela ithumele nje umuntu azofika angene elayinini ame abone ukuthi kunokwenzakale kule clinic ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ukungahlaliseki okukhona kwele Nigeria kubikwa kuqinisa amaqembu abahlamuki abathi lelo lizwe kumele liqunywe phakathi ukuze izigaba zabo zibe ngamazwe azimeleyo. Ikomiti yezamalungelo oluntu kwele mali isisole ukugenqulwa kukahulumende libutho okungokwesibili kungakedluli umnyaka. Kudaba oluphathelane leMelika. Umongameli Joe Biden uhlanganele lamalunga omdeni kaGeorge Floyd esigodlweni sakhe eWhite House izolo ngesikhathi kunanzwa umnyaka uFloyd ebulewe lipholisa elimhlophe uDerek Chauvin. UBiden ukhuthaze iPhalamende ukuthi yamukele umthetho ofunwa nguhulumende wakhe ojonge ukwehlisa ukubulawa mahlayana kwabansundu ngamapholisa amhlophe. Umbulali kaFloyd sowafunyanwa elecala njalo usemelele ukugwetshwa. UFloyd wabulawa nguChauvin mhlaka 25 inyakenye ngokumbandezela ngedolo entanyeni waze waphela umoya. Kuqhutshwe njalo imicimbi yokunanza usuku lolu endaweni zeMelika ezitshiyeneyo kanye lasemhlabeni jikelele. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Lilanga eliqakathekileyo kakhulu kumndeni kaGeorge Floyd kunye lalabo abalwisa ama-human rights indlela abantu abamnyama abaphathwa ngakhona ngamapholisa esilungu lapha e-America. So kulo mnyaka since uGeorge Floyd wabulawa nguChauvin ifamily yakhe sibone icelebrate impilo yakhe njalo ikhumbuza abantu ukuthi impilo yabantu abamnyama iqhakathekile. Black Lives Matter sibonile umhlaba wonke jikelele uphakama uvumelana la islogan leyo ukuthi impilo zabantu abamnyama lazo ziqhakathekile ngoba indlela uGeorge Floyd abulawa ngakhona indlela ezwisa ukuyazwisa ubuhlungu kakhulu ebantwini abaningi. Moreover ukuthi yabonwa ngumuntu wonke ku-video after irekhodiwe njalo sibonile le polisa elambulalayo uChauvin ligwetshwa litholakala li-guilty sesilinde ukuthi sithole ukuthi isigwebo sakhona sizohamba njani.
Imizamo yokuqeda ukubulawa kwabantu abansundu mahlayana ngamapholisa amhlophe ubona iphumelela yini okugoqela enziwa ngomongameli Joe Biden edalele Congress?
Mina ngilethemba elikhulu kakhulu ukuthi utshintsho soluseduze ngoba sibona even amankampani ekhuluma ngalo udaba lolu all racism lo daba lona lolu indlela abantu abamnyama abathithwa ngakhona. I think ngibona even i-training eyamapholisa izotshintsha kakhulu ngoba ngibona kuzoba le-emphasis ku-training yabo ukuthi indlela abahendla ngayo abantu abamnyama either kuma-traffic stops noma bedila labo ngezinye izinto ezomthetho ukuthi kumele babathrithe nge-dignity hayi ngodlame.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Iqwetha umnumzana Musa Kika esemangalele umnumzana Luke Malaba e-High Court esithi kumele abotshelwe icala lokweyisa lenkantolo njalo aphike okwenyanga eziyisithupha. Umanyano wePoland ufikise incwadi kuPhalamende yeMelika izolo ukhuthaza leli lizwe ukuthi lesule izijeziso elazethesa amalunga ezanuPF ngoba ziphazamisa uZulu Makhasa. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.